sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 Mfumfu 2022 ngikeeps tobe. Endaweni zethu namhlanje.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Abakuhlanganiswe Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ababalisi labantwana besikolo abalazali abadabuka kwamanye amazwe.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other.
Kulamakampani akwele China angaba ngamajumi amathathu aphatheke kumbukiso wamalanga amabili wokudinga umsebenzi kwe-China Stanbic Job Fair. Kungene kusuku lwesibili namhla umbukiso waba kumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai Expo kwenzelwa kobulawayo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday siloStanley Nyathi, umculi ocula umdumo we-Afropop oza lengoma zakhe zokholo. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakunhlanganiso ye-Operation Dudula sebesungule umkankaso wokuxotsha ezikolo zakwele South Africa ababalisi labantwana besikolo abalabazali abadabuka kwamanye amazwe. Uthuso Khumalo usipha lolo daba.
Umkhankaso weqembu le-Operation Dudula lo usutshiya ababalisi labantwana abadabuka kwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bethithibele. Amalunga lenhlanganiso abetshengisela emofisini emfundo ezabelweni ezine zelizwe besithi abaphume baphele bonke abokuza ezikolweni kungene amatitshala labantwana bakwele South Africa. Obekhokhela inhlelo zokutshengisela kwalenhlanganiso esabelweni seGauteng umnumzana Daniel Hadebe utshela bezindaba ukuthi ngeke bagoqa izandla ababalisi bakwele South Africa bengumatshayinyoka kusebenza abokuza.
All what we are saying, they must employ all South Africans first before they can consider employing foreigners.
Uthi abakufunayo ukuthi bakhitshwe bonke ababalisi bakwamanye amazwe kuqatshwe abe South Africa bese bengena kuphela nxa kusasele sikhala esiseleyo. Unkosazana Grace Mamonyane obekhokhela ukutshengisela okuqhutshwe esabelweni selimpompo laye uthi indawo zokufunda kufanele ziphiwe abantwana bakwele South Africa kuqala.
So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners.
Uthi kwenzeka kanjani ukuthi amatitshala eSouth Africa ahlale phansi imisebenzi yabo ithethwe ngabantu bokuza. Kulezinkulungwane zababalisi beZimbabwe abafundisa ezikolo ezizimeleyo lezikahulumende kwele South Africa. Akusakhulunywa-ke ngabantwana ngoba iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa balabantwana abafunda khona. Umbalisi weZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi uhlelo lwedudula lolo luzahlukuluza kakhulu ababalisi labantwana emoyeni.
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sibone izenzo ezinje zisenzakala elizweni laseSouth Africa, sibone ukubandlululwa lokuhlukunyezwa kwabantu ngalendlela ikakhulu oticha okwenziwa ngu-Operation Dudula kubuhlungu kakhulu.
Omunye njalo umbalisi weZimbabwe umnumzana Themba Ndabe Khulu Phiri uthi le into enziwa ng-Operation Dudula ikuchitha nje isikhathi.
Ngeke iDudula iqede ukusebenza kwababalisi laba bangaphandle kulezi zikolo ngoba vele idemand ikhona enkulu. IDudula ngibone ngathi mina izosiza ukuthi iphakamise izinga lokwenza le ndlela ophathwa ngayo ababalisi.
Ugatsha lwezemfundo lona belungakaphawuli ngokutshengisela kwedudula lokho. Kodwa-ke phambilini umphathintambo ogatsha lwezemfundo unkosikazi Anje Mtseka uke wakubeka kwacaca ukuthi ngeke ugatsha lwakhe luxotshe umntwana esikolo ngesizathu sokuthi uvela kwelinye ilizwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kulamankampani akwele China angaba ngamajumi amathathu aphatheke kumbukiso wensuku ezimbili wokudinga umsebenzi oyichina Stanbic Job Fair ukhangelwe ukuthi utholise amathuba okuqhatshwa kwabantu abangaba ngamakhulu ayisikhombisa 700 ikakhulu abakumsebenzi wabomanjinela. UPresident Jeremiah uzethulela lolu daba.
Lo mbukiso ubikwa uqoqwe ngabebhanga eleStanbic bembamsenela benhlanganiso emela amankampani akwele China elizweni eChamber of Chinese Employers in Zimbabwe. Ekhuluma ekuvulweni kwalo mbukiso, umqondisi wobona ngezamabhizimusi ebhanga leStanbic umnumzana Patterson Mahatch uthe ihloso yokuqhuba lo mbukiso ngeyokunceda inzalo yeZimbabwe ukuthi ithole amathuba okuqhatshwa. Uqhubeke ethi ibhanga lakhe selibumbe ubudlelwano obuhle lamankampani akwele China kungaleso sizathu obeqoqe lo mbukiso. Umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso eChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe enguye njalo ubona ngokwethulwa kwemibiko kule nhlanganiso unkosikazi Shaneo Liu uthi baqoqe lo mbukiso bebambisana labeStanbic oqale lamhlanje uphela kusasa ngenhloso yokunceda amankampani akwele China ukuthola izisebenzi zelizweni.
The reason we started this job fair because we understand there are demands and the supply, they can't really meet with each other. And also, very importantly, in Zimbabwe, there's a misunderstanding and a misperception for Chinese organizations. Sometimes we see on the newspaper there are articles about Chinese business doesn't pay well, or there's a different kind of stories. That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer.
Owenze sabalo walambukiso yikutholisa amathuba omsebenzi kwabeZimbabwe kanye lapha amakampani akwele China ukuthi athole izisebenzi ezizincitshi. Okunye njalo kubangela ukuthi sibe lalombukiso ngeminye imibiko ephuma ezindabeni yokuthi abeChina abaphathi kuhle izisebenzi, kababhadali kuhle lokunye okunjalo, kutsho unkosikazi Chanel Leo. Uqhubekele phambili ethi kule mibiko engazisekiyo ngamankampani elizweni lakhe. Ngakho ke kungaleso sizathu becabange ukuba lalo mbukiso ukwenzela ukunika ithuba labo abale mibuzo ngokusebenza kwamankampani akwele China ukuze bahle babuzisise abaqondisi balawo mankampani. Obona ngokuqhatshwa kwezisebenzi kugatsha lwezisebenzi kuhulumende unkosikazi Limbayi Jiza utshele iStudio 7 ukubana uhulumende weZimbabwe uyasekela lombukiso. Sikhuluma nje kulamankampani akwele China asebenzela eZimbabwe angamashumi edlula athoba minambili 80 aqhatshe izisebenzi ezizinkulungwane ezedlula ezilikhulu 100,000. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngiyopraxetis Jeremiah.
Ungene kusuku lwesibili namhla umbukiso wabakumsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe wehlanganani Sakanai Expo wenzelwa koBulawayo. Osomabhizinisi abaningi bawuncoma umbukiso lo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsebenzi wokuvuselela ukwethekela kweZimbabwe usufike kuzinga eliphezulu lapho amanye amazwe angene lombukiso bewubuka bethi ilizwe loba liphakathi kwenkinga eziphazamisa ezomnotho umbukiso uhamba kahle. Isiphathamandla senkampani kahulumende weSouth Africa obona ngezokwethekelelwa umnumzana Magic Dlomo uthi bayasuthiseka ngombukiso wehlanganani Sanganai World Trade Expo ngoba bakhangelele ukuba lamathuba amahle amabhizimusi.
Sibone ukuthi masithathe elithuba size la kuyihlanganayo ihlanganani Expo sizobukisa ngento zokuvakashela nozokhenketho esinazo eSouth Africa. Sihamba namaphondo amane, amaphondo ala sihamba nawo iWestern Cape, iLimpopo, iGauteng and iMpumalanga. Sithe masizobukisa ukuthi amakhongo anani ukuthi abavakashi abasuka la eZimbabwe mabetshelele eSouth Africa kula maphondo, zini abangazenza, zini abangabukisa ngazo, zini esingababukisa ngazo sibatshele ukuthi umlando like iheritage and also ne-community aspect ukuthi bangavakashela kuphi mabefikile eMzantsi Afrika.
ibhizimusi lokutholisa abantu izimoto zokusebenzisa unkosazana Shamiso Dzingire laye uvumelane lodlomo ethi bazodinga amabhizimusi ukuze ibhizimusi labo lithuthuke.
Sanganayi sizodinga amakampani okusebenzisana lawo i-tourism sector ngeyinye yenhlangothi if ngakube kanjalo esisebenzisana lazo. So sidinga amanye ama-clients esingawatholiyo nje from day to day. So sifuna ukuthatha advantage yokuthi njengoba behlangene be-one ndawo sithi network labantu bakhona sibone ukuthi singasebenzisana njani going forward sibapha izimoto zethu ngoba ngenye industry ejayele ukuthi bathathe izimoto bahaye izimoto.
Umnumzana Langa Moyo okubhizimusi lokupheka utshwala besilungu uthi ulande ukuzobonisa utshwala abuphekayo kwaba kubhizimusi lezokwethekela.
Sikhangelele ukuba simarket ama products wethu awejin liram ngoba lapha kule imarket tourism sector.
Unkosikazi Ruth Khumalo obukisayo ngaphansi kwe-Women in Tourism uthi bakhangelele ukuthola abazathenga imisebenzi yabo yezandla.
Umbukiso esanganaye muhle ngoba usihlanganisa lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe abazobona lokhu esikwenzayo, umsebenzi wezandla esiwenzayo njengabomama abakutourism.
Unkosikazi Lucy Phiri okubhizimusi lempahla yamangqongqo uthi kumbukiso wehlanganani sanganaye World Trade Expo bakhangelele ukuba babe nezivumelwano labakubhizimusi lezokwethekela.
Izandla yona lo mntanami owubona ngiloko ngiwuphethe ngiwenza khonapho. Siyabonga nje ukuthi sisise lamathuba okuthi siyenze imisebenzi yezandla sizothengisa siphile labazukulu.
Khulumisa Zimbabwe Tourism Authority umnumzana Godfrey Khothe uthi ngesikhathi se-COVID-19 balahlekelwa imali eningi kodwa kuhle umbukiso uqale izolo uyaphela kusasa kodwa uyavulwa namhlanje umkayi kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa. Umbukiso lo uke wama ukwenziwa okweminyaka emibili edluleyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bathi sebelobele uhlangothi lukahulumende lwezemfundo ngokuba kulotshelwane izivumelwano zomsebenzi ama-contracts bengakaqali ukuhlela imihloliso yabantwana lonyaka. Bafuna njalo ukuba uhulumende abahlawule ngedola leMelika hhatshi eleZimbabwe abathi kalisathengi lutho. Iziphathamandla zezemseki zalile ukukhuluma leStudio 7 ngodaba lolu. Uze sizwe okuningi ngokufiswa yi-PTUZ, sixoxe lomnumzana Love Joyce Banda okunhlanganiso le.
Sesibhalele inhlanganiso ekhangele ngezemhloliso eZimbabwe iZimsec incwadi sikhonona njalo sicela ukuthi bakhangele amalungelo ababalisi. Imhloliso iqalisile kuviki ephelileyo njalo iyaqhubeka. Ngakho-ke thina njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi inhlanganiso yeZimsec ibhadale ababalisi imali efaneleyo ngendlela efaneleyo. Singakhangela kumnyaka odlulileyo kuke kwaba lo msindo abantu abathwebula imihloliso sebekhonona ngokuthi imali abayiphiwa.
Singathi baba Sibanda, kuyini elifuna ukuthi iZimsec ilenzele khona?
Sicele inhlanganiso yeZimsec ukuthi kulumnyaka kayenze izinto ngendlela ezifananeyo. Sikhangele ukuthi abathwebulayo bengakaqalisi ukuthwebula bathiwe ama-contracts aveza ukuthi bazathwebula okwesikhathi esingakanani, bethwebula bephiwa imali eyimalini, imali eluhlobo bani. Singakhangela izinto zonke kulezi nsuku sezibhadalwa, sebebhadalisa ngama-US dollars. So sikhangele ukuthi abantu abazayenza umsebenzi lowo labo baphiwe imali yabo nge-US dollar. Singakhanyela njalo futhi kumnyaka odlulileyo abantu abahamba bathwebula imihloliso bagcina besebenzise imali eningi kakhulu eyaqinisise edlula leyo mali abagcina sebeyihola ekugcineni. Ngakho ukuze lokhu kwenqatshelwe sithi thina inhlanganiso yezimseki kayihle ilungise ama-contract ama-teachers bengakayithwebula bebekwazi ukuthi nxa besuka besiya kulowo msebenzi yimalini abayikhangeleleyo.
Lake lakhulumisana labezimseki yini ngodaba lolu?
Kunkulumo ezenzakala kumnyaka odlulileyo phakathi kwezimseki, i-public service logatsha olukhangelezwe mfundo, i-Ministry of Education, kwavunyelwana ukuthi izimseki kufanele iholise ababalisi abazabe bekhanyele lumsebenzi sesingathi thina ama-invigilators imali. Kufika khathesi lokhu kungelo sokukhulunye. So siyabakhumbuza ukuthi balandele imithetho yelizwe, siyabakhumbuza njalo ukuthi bahloniphe amalungelo ezisebenzi. Izisebenzi kaziphiwe ama-contract zingakaqali lumsebenzi wokuthwebula lo ukukhangela imihloliso eyenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Love Joyce Banda ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe besixoxa laye ekubulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lePhalamende lakwele Melika ele US House of Representatives akukomiti yecubungula isihlakalo sikamhlaka 6 Zibandlela 2021 sokuhlaselwa kwedale leli ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe leli abikwa evote izolo ukuba umongameli owayengumongameli uTrump athunyelwe amasamanisi ukuthi abuye azokupha ubufakazi bambu kwedale leli ngesahlakalo lesi. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika labanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State umnumzana Anthony Blinken kanye lobona ngendaba zasekhaya u-Homeland Security Secretary Alexandra Mayorkas lomtshutshisi omkhulu kahulumende u-Merrick Garland bahlangene nabanye babo baseMexico izolo e-Washington DC behlaziya indaba zomvikela phakathi kwamazwe la angawumakhelwane. Amacele omabili avumelane ukulungisisa inkinga zokuchaphiswa kungcwele kwezikhali kanye lokungena okungekho emthethweni kwabe-Mexico kwele Melika. Abantu esigabeni se-Insizwe bathi izifuyo zabo seziphele du ngenxa yamasela atshontsha libalele. Amapholisa abika uba kusanda kubanjwa omunye wamasela la obevalela imbuzi lenkomo egangeni ezithengisa emadolobheni agoqela iHarare. Umnumzana Sindiso Mkhwananzi Khumalo ngomunye wabantu abathwaliswe nzima ngamasela la kuthi watshontshelwa imbuzi, inkomo kanye lenja. Ucabangela ukuba umakhelwano nguye owamtshontshela konke lokhu ngoba usebalekile emzini wakhe njalo udingwa ngamapholisa. Uthi kuyamangalisa ukuba kabotshwa umuntu lo loba kusaziwa ukuthi okwamanje uhlala kuphi.
Umakhelwane wami wabaleka lamanje lapha wase watshiya umuzi, kodwa-ke akumanga noma esebalekile ngoba kukhanya ngathi uyafika, kodwa mina kangimboni. Ngemva kwalokho kuye kwachashwa futhi ezimbili. Manje ngikhuluma last month sokuchatha inkomo okuligugqa kwama kulithokazana nje sosiyakuba lithokazi kulini kuchathile la. Angikwazi nje ngabe kufanele ganyini kumbe sokuyikho ukuthi sokungena ezinkomo engamfasi yikho kukhona.
Ye, singathi-ke sizwe kuthiwa-ke kulabanye ababanjwe egangeni betshontsha inkomo, akusitshele ngamafutshane ngalokho.
Lokho ngikuzile futhi mngane efonini ngazama ukubhala lapho ukuthi fanele ukuthi indawo yakhona ingasukeezinyefika mhlawumbe ngingathola inkomo yami leyo engingayiboniwe. Sobe ngisizakele kube khomenta lapha abanye beqhamba ukuthi kungabi nendawo, kodwa ngathi zingikhatshana ngoba ngisemsebenzini ngabe ngiye khona mhlawumbe ngizobe ngikhona ngale ngeni. Yikho lapho ebengisisa khona lami ndidi ngiyefika khona ngani ngiyakhangela mhlawumbe ngathole ngiyikhomo kwami lo.
Singathi umakhelwane ubona ngani kuyini okwenza ukuthi agcine ukutshontshela inkomo lembuzi?
Hayi, umakhelwane wakhona uvele uyisigani baba, kutsho ukuthi mina ngisiya kwakhala phana ngangingamazi ukuthi ngumuntu ogani. Mina ngangiyithethe nje njengomfowethu kade ngithethe isigani. Ngimenzela yonke into ngoba ubengasebenzi lami ngimncedisa nje kokunye. Lami uma ngibekuyimisebenzi yena ngikhaya ngimbize ngidabamba lapha ngizobe athole okungamasini. Kanti niya siyada wangitshontshela kube nganzili, kube ngayenzeki mina yedwa. Ngoba ekuqaleni lapho esemdisikhazi khona ukuthi uyatshontsha wayesengizenzela umnimbi. Lenkulu into ezinjalo samthola yindaba engayiripotayo emaphoyiseni kodwa akula progress ngoba angizwali uthothi yena ubelokho eyimfonela ngapho esifonile kulezi nsuku emfonele into enti ngazithi imbuzi yakhe zangenzana amaphoyisa akaneka ambotha ripoti ezimbabwe angikwazi esishoni lo
so zingathi uyanitela sibili ngoba usela bakhe
hawu uyanitela kakhulu kodwa ukuthi ungafike endaweni mali ucathile ekwembhalela la mameseji njengabanjwa yicorona ngesikhathi secorona ngemva khonapho mbanjwe yicorona khana ukwezile ukuthi mbaze ikhona namfonela athi ikhorona ikukhuthile mfana ngikhose wavani hayi ukushiye mbijana ngabe ushiya kuthatha athe njalo nje ubona ukuthi uyabhena uyantela
kwenziwa kuyini ukuthi amapholisa engambophi
hayi nama ngikwazi angeke ngitsho sibili ukuthi kuyini ngoba yena wamtshela kade ezimbabwe angekaboshwe yipolisi so ma etho njalo ukuthi uphinde ubona la mapholisa engambophi ngoba ahamba emapholiseni ngayaripoti indaba sahamba la mapholisa ngahamba la mapholisa ngasuka ngafika ipolisa epolisini sahamba samdinga nalapha azalalela khona ukuthi siyakwazi ukuphanathela khona utshwala sayafika akaze simbone njengaya epolisi steshi kwelinye ilanga ngafika ngabona omunye umpolisa owayekhona ngesikhathi ngiripota ngathi anikangela izolutho wathi hhayi ngamtshela ngathi phela lokhu angibonela lo munye bathi hhayi sizambana wama kunje
umnumzana Sindiso Mkhwana Zikhumalo uhlala ensiza siphindeka kuxoxwa ngodaba lolu lo mnumzana Wilson Mathe laye ohlala esigabeni lesi
uma sihamba ngoharare road ubheke harare uharare road khophana zilentaba zidina kule ndawo khona khona okuthiwa yilokhadi ma udlula kancane sokuhluba le-toilet soke besuka lazo khona phana I think olokhadi yinyathi leyani but kubambeni kune-bounder yikho kune-bounder eyisiza soke ziphuma ngapha enyathi zizongena ngapha eyisize imbuzi lezi kukhanya kokuzimbuzi kade zinyenge kakhulu sibili abona kilo zi-200 khonapho ngokuze kwakhona so bezisuka zingena ngapha eyisize kugodlayo so umuntu wakhona kade besenza lokhu ngabantu labana nje esijayele ukubabiza ukuthiwa ngomazibaba ubezenza umprofit inyana kwaphana besenza into ezinjengazo nalezi ozombuzo kumele lamo
ye sizokuthiwa-ke kukhanya ngazani khonapho lapho esikhuluma ngakho bekulale nkomo ikade sigqambulwa khonapho akusitshele futhi ngamafutshane
bezikhona ezimbalwa abadala izakhamuzi zigcine sezikhonaukuthi into zawonakala zasebeqoqana kabaizakhamuzi zakhona phana ukuthi hhayi asike zame ukuthi silandele si-trap
umnumzana Wilson Mathe uhlala esigabeni se-insiza south kuliviki kuhlelo Woza Friday silo Stanley Nyathi umculi ocula umdumo we-afropop oza le ngoma zakhe zokholo lwesikristu unyathi udabuka enkayi kodwa okwamanje isebenzela kobulawayo uxoxa lo ezazisa sibanda
Viki wonke kulolu hlelo silibhakulela abaculi bakithi lemculo yabo namhlazi komnyama obambile sihamba nomfana kamdluli asizwe ukuthi usiphatheleni
udabuka le enkayi lalapha kobulawayo futhi ngibuyele endaba ezimnandi kule ngoma ezimnandi kakhulu engizenzileyo eze afropop ezinye zikhuluma ngothando ezinye zikhuluma ngokuphila general
Baby, what we are needing, indeed, you're the one and you're the
ngesikhathi ecula uStanley okwamanje sephekele elinye idlalathe elitsha.
Ngiliphathele i-album entsha njengoba nje i-album yesithathu. Eyokuqala i-album ngayikhipha ngo-2020, esibili ngayikhipha ngo-2021. Leya manje ekhuluma ngothando langokuphila kwabantu langamasiko akithi akomthwakazi. Ile ngoma ezimnandi ezifanana lale ingoma ethi bangibiza ngamalume, inengoma ye-Highlander lezinye lezinye.
Dulu uke wacinezela amadlalathe engoma zokholo okwamanje utshintshe umdumo wakhe esesebenzisana labanye abaculi.
Ngithe kuqaleni ama-albhamu amabili abengawe-gospel, kodwa ke manje sengihlanganisa sengithule i-afropop. I-gospel yangkhona iyobe iyi-afropop. Ama-albhamu lawa kunabantu abathile nje engisebenza nabo. Ukhona omunye u-injiniya ubhese khona ngale South Africa, ngowase-South Africa. Then ukhona uMthabisi Moyo onjayele i-guitar, bese kusiba khona nje abanye abathile abangisiza ngokuningi.
Nyathi ucela ukuxhaswa emsebenzini yakhe. Phosela ilizwi ungakahambi mdluli.
Le clothing label ebizwa ngokuthiwa yi-Stunning Clothing. Also ngiyayenza kwama-videos, ngiyashuta ama-music videos, ama-movie, imichado, ama-picture and etc. Abafuna ukungithinta ngiyatholakala ebulenjini ku-Facebook nguStanley Nyathi, ku-Twitter nguStanley Nyathi, ku-Instagram nguStanley Nyathi. Then ku WhatsApp ngitholakala ku 0734533075, inamba ya South Africa.
Namhlanje besikhwesele lo mfaka mdluli uStanley Nyathi kuhlelo Woza Woza Friday. Mpelasonto endlekini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Badi iphosi mahlola nyama ngolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKip Stube lilale.